Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mabili lanhlanu kulwezi 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu namhlanje.
Ukuhlukunyezwa kwabomama buya bucansa buthiya phezulu. Ibe sengikulika kakhulu lezomnotho. Nxa ezomnotho zisiya zicansa abantu besehluleka ukuphila nje kuhle. Nangapha ukuhlukunyezwa kwabomama lakho kuya kucansa.
Umkhankaso wokulwisana lokudlwengulwa kwabesifazana uqalile emhlabeni jikelele namuhla. Abalwela amalungelo abomama besithi ukubanjwa iganyavu kwabesifazana kuya kusanda eZimbabwe.
Okube buhlungu nje ngesikhathi samfonela umdala kade esaphila, so wathatha ke wayesibhedlela la angazange wafika wasibheda imzuzu engabe ngamatshu wasedlula emhlabeni.
Amapolisa athi aphakathi kokucwayisisa udaba lokubulawa ngombhobho komunye owesilisa esigabeni sakoDupute ePlumtree ocatshangelwa ukuthi udutshulwe ngamasela ezifuyo. Ibandla lezanu-PF yilo elinqobileyo kukhetho lwe-by-election olokudinga umeli weMutoko North edale lephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ukuqala komkhankaso wokulwisana lokudlwengulwa kwabesifazana o 16 days of activism against gender-based violence namuhla. Ezinye inhlanganiso zikhala ngokuthi izehlakalo zokubanjwa iganyavu kwabesifazana eZimbabwe kuya ziyazisanda. Enye yalezinhlanganiso iMusasa Project ithi uhola ngehola ukhona owesifazana odlwengulwayo eZimbabwe. Inhlanganiso le ithi ithole izehlakalo zokudlwengulwa kwamankazana labesifazana abakhulileyo ezifika phose kumakhulu amane lonyaka. Sixhume olwela amalungelo abesifazana unkosazana Linda Mpofu yena othi uqakathekile umkhankaso wokulwisana lobudlova lobu.
Kuyangijabulisa ukuthi lamhlanje siyaqala nje ama-commemorations e-16 days of activism. Kujayelekile ukuthi sibili nxa siqala lelo lawo ma-commemorations omama labo isibindi sihlale nenhliziyo ihlale phansi, ngoba sabe sikwazi ukuthi amalanga wona lawa ngu-16 izidlova ezingobaba zizayisaba sibili kakhulu ukuphakamisa isandla, ngoba wonke amehlo akhangele khonokho, indlebe zonke zimelele ukuzwa khonokho. So ngiyajabula kakhulu ukuthi sokuphinde kwenzakala njalo lonyaka, isikhathi sesifikile sokubana sinanze ukuhlukunyezwa kwabomama.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini lolu ludaba oluhluphayo kakhulu emhlabeni wonke jikelele, ngitsho lakho khona eZimbabwe, njalo uhulumende uhlezi nje ekhuluma ngalo lani abalwela amalungelo abomama. Kodwa ungathi kuba lobubelo yini?
Hayi, ububelo mina angikabuboni, kusenzakala kakhulu. Engingathi kulo ngani sokutshintshile, sokulomehluko, kulapho emapholiseni abakuthiwa ama-victim friendly unit. Yikho sokulomehluko ukuthi loba nxa uhambisa udaba lwakho lokuhlukunyezwa, hayi bathathela phambili indaba yakho. Kodwa vele ukuhlukunyezwa kwabomama mbone ngani buya bucansa buthiya phezulu. Ibe sengikulinka kakhulu ngezomnotho ngoba into enginanzelelayo nje ngelihlo lami yikuthi nxa ezomnotho zisiya ziqasa abantu besehluleka ukuphila nje kuhle la ngapha ukuhlukunyezwa kwabo mama lakho kuya kuqasa ngingazi kumbe mhlana kumbe ngomnyaka lapho izinto ezizaba ngcono khona kwezomnotho engxenye yikho lapho engisizananzelela ukuthi la ngapha ekuhlukunyezweni kwabo mama kuyehla.
Kungani kahle kahle ubona kulobuhlobo phakathi kokuhlukuluzwa kwabo mama lesimo somnotho?
Senanzelele kakhulu ukuthi nxa umama bekhulunywa ngokuhlukunyezwa konke kuqalisa ngokuthi besingela kudla endlini. Ubaba uhambe wayahola wahamba wahuquluza imali yonke. Ngathi ngimbuza wangitshaya kuthe angilasitshebo bengifuna imali zabantwana zesikolo. Konke khonokho kwangenza ngabona ukuthi hhayi ezomnotho lokuhlukunyezwa wabomama kuyahambelana sibili ngoba umama nxa esendlini uyabe ekhangelele ukuthi ubaba abuye laye anjani amkhusele amnike imali yakho konke nje yokuzina endlini.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana.
Direct from Washington, the voice of America.
Ibandla leZANU-PF yilo elinqobileyo kukhetho lwe-by-election olokudinga umeli weMutoko North edale lePhalamende. Obemela leli bandla umnumzana Rambisa Inyabote unqobe umnumzana Boniface Mushore owebandla leMDC lomnumzana Edson Mugoma owe-NCA. Isihlalo lesi sisele singelamuntu ngemva kokuba owayesimela unkosikazi Mabel Chinomona ekhethwe ukuba ngumkhokheli wedale leSenate.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umnumzana Robert Mugabe ulokhe elalisiwe eselatshwa esibhedlela kwele Singapore njalo uthi kasenelisi ukuhamba. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni awenzele eMurombezi izolo. Wengeze wathi uMgabe ubemele aphenduke elizweni kumalanga asanda kwedlula kodwa wehluleka ngokugula. Ngalokho uthe usezaphenduka ekupheleni kwenyanga.
Harare siyalichayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebise Crown Plaza Hotel ngolwesithathu. Kwaba kuthwe yile ingxoxo ithuba lisasekhona. I-Studio 7 Air Voice of America imanyene labe Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lokuthi kanti kungani uhulumende elokho engakasunguli umbuso wezabelo i-devolution inhlelo zentuthuko esigabeni seMathebeleland South. Lezinye ihlupho elibhekane lazo kulumango. Nanti ithuba lokuhlangana lami uPraxedes Jeremiah owe-Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 Lwezi kusukisela ngo-half past 10 ekuseni kusiya ngo-half past 12 emini e-Apex Lodge eGwanda. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eye-Facebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele le-VOA Studio 7. Lingakhuthwa ileli thuba lokuphatheka kulolu hlelo kulingxoxo.
Amapolisa athi aphakathi kokucwayisisa udaba lokubulawa ngombhobho komunye owesilisa esigabeni sakoDupute ePlumtree ocatshangelwa ukuthi udutshulwe ngamasela ezifuyo kuthange. Umnumzana David Matihwa Ndlovu ungenelwe ngabantu ebusuku bamtshaya njalo bamdubula wayafela esibhedlela. Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni umnumzana Philisani Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi baphezu kwalo loludaba. Sixoxele isakhamuzi sakoDupute umnumzana Christian Dube yena osole kakhulu isehlakalo lesi.
Angeke sitsho ukuthi ngubani ngokwakhathe eside impela singabe sihamba amanga njalo kucabangela umuntu khona kuyabe kuyinto engekhonhle esingakutsho nje singathi hayi umdala yena ukuhlaselwa kwakhe singathi nje umdala yena ubezama impela ukuthi abantu mhlawumbe singaphila ngcono ngobe silwa lokuthi ngodwa ngekade benzakala esigabeni. So sibuye sicabanga ukuthi ngoba ukuswela lobu buphilisa abanye abantu so esikucabanga esingakutsho kwakhathe esiyikuthi hayi sikhangelele ukuthi mhlawumbe umdala la udliwe yizo izigebengalezi ngoba sezibona ukuthi ayi akusasebenzeki abasazi phela njengoba kade bephila ngalokho sekulomdala labancedisi bakhe. So basebebona ukuthi hayi kungcono beyenze njani becenta indlela yabo. Yikho esingakutho kwakhathe sibaba unkomo ngoba hayi ukuthi sicabangele ukuthi ngubani impela hayi siyabe sesishukela abantu bakunkomo.
Ube lipholisa lesigaba kumbe ube ngumuntu nje olwisana lesigebengu lezi?
Bekungumuntu nje olwisana lesigebenga umuntu ongahambisani lobugebengu ngoba bona besebuvele sekumotshakele esigabeni impela hayi bekungasayenzi izifuyo bezilahleka kakhulu. So kwasekusiba nje le nhlangano ekhona nje elwisana lakho.
Amapholisa afikile yini njalo athini?
Babonkomo kuyadanisa kakhulu lokho ma ungabe usukhuluma ngendaba yamapholisa mpela kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Singazi singeke sibashole kangako ngoba ilizwe lethu njengoba lani libona ukuthi limi ngezinyawo. Okwenzakeleyo ngesikhathi ukuthola kwami ikholo leyo ukuthi ngibakhangelela amapholisa nabakade sebesendaweni lakuhlaselelwe khona umdasi ngifuanele laba abafana abakobhujela esilabo ngabaswele. So sengibaswele ngasene sibale number zomunye u-CID fonela yena wasenginikeza inumber zika-member in charge wemahlambuti. So member in charge wangiphendula wathi yena ukhathana so ngizama ukuthi ngifunela abo bafana. So ngehluleka ngabuya ngamfonela futhi ngazwa ethi hayi right ngisadinga ifuel ngizafika lapho. Okube buhlungu nje ngesikhathi ngisamfonela umdala kade esaphila. So wathatha ke waya esibhedlela la angazange wafika wasiteda imzuzu engabe ngamashumi wasedlula emhlabeni. So ekufika ukufika abafikile kodwa hayi isikhathi sona kade sesihambile njalo ayikho nje into esiyiphetheyo esingathi batheni okwenzakeleyo nje hayi babuye labo bathatha statement bakhangela labo njengoba umdala linyazwe kakhulu impela ngoba hayi isigebenga mpela sisebenza something like 7 bullets. So yinto ekhona babunkomo basebethatha ke isidumbu bahamba lazo yikho kukhona.
Umnumzana Christian Dube isakhamuzi sakoDupute ePlumtree. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola usenze
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamntu sixoxa ngakhona ukho okwenzakala kulezi nsuku lapha ngikhuluma ke ngokuthunyezwa ngabantu WhatsApp la ku Facebook into ezinjalo abantu bedumeza abanye begcinwa amakhanda abanye belimela okunye okumangalisayo ukuze inhlaziyo loludaba ngilomama unkosikazi Sithokozile Fuzane uMakhumalo. Sabona Makhumalo?
Yebo baba.
Kunjani mama?
Ngikhona linjani lana?
Hayi siphile kakhulu. Ngiphinde lapha ke enkundleni lo baba uReason Masiza. Baba Masiza kunjani?
Siyaphila baba uDubeni njani kodwa?
Siphile kakhulu. Yes, kasi ngawe mama. Makhumalo ubona njani khona ukuthunyezwa ngabantu? Ubona umuntu sephonga ukuthumeza into ezinenganga?
Eish, siyayibona linto ethunyezwayo ngabe. Oyiningi nje ngabantwana bakasa abaqedisisi. Kule zinto ezisabisayo nje kule zinto ezingisabisiyo ezokufakwa yokuthi zibone ngabantu but bona bayaposta kuphela uyobabe betyelana kusuka nje kuyinto encane nje kubo but izinto ezifuna ukuthi zilungise ukuthi izinto ezinjengalezo zifuneka ukuthi zibone emphakathini labantwana abancane ukuthi babone izinto ezinjengazonezo zisuka zibalimaze ngaphakathi
yabo.
So into yakhona ngazi ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi ingavalwa into yakhona mina bengicabanga ukuthi bona babahambisa indlela okuyabe kunganithiwa bakubona ukuthi kungekho right bakumise kungadluli kuyele obakubona kukubi bakumise kungadluli kuyale kwenzela ukuthi bazabona ukuthi into engalunganga yile ayidluli.
Yes, yakuza kakhulu makhumalo. Eh baba Masiza, ubona njani konoko?
Into esuka kakhulu isilahlekele abantu kumbe ilahlekele uZulu yinembeza lenhlonipho lokuziphatha lezinto ngoba sikhula besikwazi ukuthi kulezinto ezizilayo njengokuthi mhlawumbe umuntu uma kuzuthi uthonile kuyazila ngokwesintu ukuthi lowo muntu athathwe isithombe kumbe ashutwe ividiyo. So into engiyibonisa isenzeka kakhulu kungunembeza osuphelele abantu okuthi ngukuthi kudinga ukuthi emasontweni yasebantwini abadala lakuyo yonke nje izinhlanganiso kufundiswe kakhulu ngendlela yokuziphatha kumbe langendlela yobuntu. Okunye kakhulu okumele kwenziwe lokumele ukuthi kunanzelelwe kakhulu ukuthi abantu abadala masigadeni abantwana ubekwazi ukuthi umntwana kuma-social networks, kuma-Facebook, kuma-WhatsApp yiziphi izinto azibukayo ezifaneleyo lezingafanelayo ukuthi kugade ngoba abantwana bakathethi balamafoni afundileyo ukutholakala abantwana loba kungasathungezanga lezo zinto beziguglishe ezingabonakalanga ukuthi zibonakale. Ngikawuthi imfundiso ayibe khona emasontweni, ibe khona ezinhlanganisweni, ibe khona kithi singabantu, kubuye unembeza lobuntu.
Ye mana khonapho ke Masisi. Ye usukubamba umlomo khonapho makhumalo. Wena ngombono wakho ubona zani nxa abantwana bengakhuzwa, bakhuzwa mbani?
Hayi, abantwaneni ke sekwawonakala wena le 18 years lelungelo lomntwana ukuthi umntwana ungamkhuza ayekumangalela emapholiseni lapho kwase kwamoshakala khona izinto. Aluba umthetho ngwakudala wona loyani obuyela wakudala, hhayi abantwana ngabe balungile. Lawa amafoni wona le asikwazi ukuthi sikhulume ngawo sibatshele ukuthi lingenzi so lanxabelele ebusuku ngo-12 yabusulele yena uzabe eyidlala vele ifoni. Lapho akunzima ke ukuthi sizayilungisa siyithini. Yikho sithi bona ababambamba ama-inthanethi laba ama-netflix ababhlokhi kuphela. Ababhlokhi ezinye izinto bazibona ukuthi lezi zingedluli ukuthi basendelane zingedluli. Bazabona ukuthi izinto ezinto azifuneki.
Baba Masiza, ngamafitshane sibili ubona ngazani pho kumele kuqalise ngaphi konke lokho?
Ngicabanga ukuthi into enkulu lokumele ukuthi imfundiso kumele iqhamuke kubazali ngoba uma singathi thina abama-network mababhlokhe ukusendelwana kwamavidiyo kungabe nzima ngoba ama-network afana labo-Facebook lamanye ama-network kuvele bayenzela wona ukuthi kusendwe amavidiyo. So kunzima ukuthi bebe begade ukuthi beyehlukanise amavidiyo a-right la-wrong ukuthi beya-process ukuthi ehambe. Kodwa-ke thina singuZulu yithi esingagada kumbe sizigade thina abadala sibe sesigada abantwana ngoba kuza kukhula isizwe esingasela nembeza lesingasakwazi ulupho oluzilayo.
Okwanamhlanje sima lapha kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sizaqhubeka ngeviki ezayo silo mama uSithokozile Fuzane uMakhumalo lo baba uReason Masiza Oliver Lesiyake njabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale
kangele zinye ziyawagcina amasiko kangele amanye amazwi bayawagcina amasiko.
Sibongeke ijayelidala uGibbs Dube. Siqhubeke ngenhlelo zethu singene kulwaba sakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike obe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lonkosazana Gugulethu Siso ongisakhulayo njalo ngusomabhizimusi ngale kontuthu ziyathunqa ngobulawayo. Sixoxisana ngenkampani yakhe yona ebizwa ngokuthi Thumeza. Masihambeni kuye siyezwa okunenge. Gugu Siso wami, ngiyakwamukela kuhlelo. Sisi unjani?
Ngiyathaba ukuba khona. Ninjani?
Hayi, siyaphila. Sithabile ukuba lawe kuhlelo sisi. Masithinta udaba olusegudwini siswami, awungitshele mayelana ngenkampani yakho iThumeza, awusitshele ngamafishane ngalokho.
Okay, Thumeza esikwenzayo sezama deliveries on demand and last mile, ukutsho ukuthi nxa ugogo esithi efuna ukuthenga impahla zakhe ngeko hardware siyakwanisa ukumdobhela impahla zangkhona sizimhambise simdlophele emabhasini. Kunokuthi kasanidi ukuthi xa esikudinga nalo truck driver xa esikuhasla ama-prices to just facilitate that exercise entirely for her.
Ngiyakuzwa ke sisi. Awungitshele ke uyazi ukuthi ngeyikhathi eyiningi abantu baqala amankampani ngenjongo yokusiza abantu emphakathini ngoduba ababhekane labo. Awungitshele ke sisi ukuthi inkampani yenu ithumeza ile njongo yokuthuthukisa uZulu kobulawayo na njalo lithuthukisa uZulu kanjani?
Obuyabukwazi ukuthi ngelobhudu wakho lo mbaba wakho ose wazithaya ngeforcefully engewayenza i-voluntary resignation but ilemoto yangizini. So sikwenzayo ukuthi asikunikezela ubaba ngomama sithuba lokwenza imali.
Lisebenzelana ndawonye labantu abakubulawayo kuphela na?
Kathesi sisebenzela abantu abakubulawayo but sikhuma ngoku-expanda between the Bulawayo Harare route within the next month.
Hayi sikuzwile kahle ke sisi. Masixoxeni kancane mayelana ngokusebenza ndawonye labanye abasakhulayo. Ngibale ebulenjini bokuxhumana ku-Twitter ukuthi njengenkampani lisebenza ndawonye ngezinye inhlanganiso ezikhokhelwa ngabantu abasakhulayo ezifana labo Fresh in a Box. Ngesikhathi ngesingizi abantu bathi ama collaborations of course. Kuqakathekile okungakanani ukusebenza ndawonye ngabanye abontanga njalo kuyathuthukisa na indlela ophatha ngayo ibhizinisi lakho?
Hayi, sokwasithisa okukhulu ba. Ngiyakubona ukuthi nxa uyibhizinisi encane awukwanisi ukuapproach amakhampani la amakhulu enje ko-Mutual ukuthi o-Mutual mna le khampani ethiwa ngo-2 meza sithi impahla or sezama-last mile delivery. Umuntu awukhangela kutshela ukuthi I already have a delivery company or ngisebenzisa amakhampani like for example DHL. So amakhampani amancane that being run by other young people actually assist a lot because they get the same vision, they've got the same drive, they have the same target clientele, meaning that the larger they grow, the larger you grow as well, and they're more approachable than Lababaku. So they'll rather grow Amanetic Swako whilst they're still young and grow with those companies as well.
Sikuzwile ke sisi. Right, sekuyisikhathi sokuthi sigcibe uhlelo. Gcibe uhlelo utshela abalaleli ukuthi ulasi isifiso naso ukusebenza labanye abontanga abadabuka kwamanye amadolobho. Njalo nxa abantu befisa ukulithinta ukuze baxolisane nani kumele bayephi?
Okay, thina sidinga abantu abaningi ngoba besithi ezimagwese ukuthi sifuna uku-expanda between Bulawayo Harare, but that's not our only vision. Our vision is to be able to be the last mile delivery throughout Zimbabwe. So now what I'm going to do is to let talent or you've got a skill that you can actually assist Tumeza. You can reach us on our social media platforms on tumeza.zw or Tumeza email at hello@tumeza.org.zw or ask them on WhatsApp to 077-326-5854 and get back to you as soon as possible.
Hayi sikuzwile kahle sisi, ngilethemba njalo ukuthi abalaleli labo bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu Gugu, bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyabonga.
Hayi mthwakazi omuhle Limzwile unkosazana Gugu lethu Siso, nguye owasungula inkampani ebizwa ngokuthi Tumeza. Bafethu sesifikile emaphethweleni kohlelo lwabasakhulayo. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Masibane ngevikezayo Oliver Lisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Bye bye mthwakazi omuhle.
Siyabonga Mike ngohlelo lwabasakhulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyathokoza kuliviki ukwamukela abalaleli bethu bonke abathe gwaqa belalele ilizwi likaNkulunkulu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela udaba olujayele ukuletha ukuphikisana njalo lokuchothozwa kwebandla likaKristu. Lolu ludaba lomnikelo ukuthi kumele yini abantu balethe iminikelo ebandla emabandleni abayehlukeneyo, kumbe lindaba yomnikelo indaba eyafonywa yaqaliswa ngabafundisi besenzela ukuthi bedle izimali zabantu. Ngikhangele lapho kumakho chapter ka 12 iverse ka 41. Sikhangele umnikelo womfelokazi. UJesu wahlala phansi maqondana lesitsha somnikelo, wabona ukuba ixuku liphosela njani imali esitsheni. Abanothile abanengi baphosela okuningi kakhulu. Kwafika umfelokazi ongumyanga waphosela imhlamvana ezimbili zemali ezenza intibilitshi. Wasebiza abafundi bakhe wathi kubo, "Iqinisile ngithi kini, lo mfelokazi ongumyanga uphosele ukwedlula bonke laba abaphosele esitsheni, ngoba bonke baphosele ngokunotha kwabo. Kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho, konke abephila ngakho." Into eqakathekileyo ukuthi ngabe ukunikela kuyinto eyayingafanelanga ukuba yenziwe, kumbe kuyinto yokuganga eyenziwa ngabafundisi. Ngabe uJesu wahle wakhuluma khona phana ukuthi hayi, into yokunikela ayivunyelwa, akumelanga yenziwe. Kodwa simboni ekhuluma ngalokho. Sihlangana loJesu ebukela abantu benikela izimali zabo. Kodwa sihlangana laye eqondisa indlela okumele kwenziwe ngayo. Kazange ethi yena kungasayenziwa, kodwa waqondisa indlela okwenziwa ngayo. Wasesitshengisa ke indlela okumele kwenziwe ngayo. Mfundi abalaleli bethu, sinanzelele ukuba uJesu antsho yena thina ngokukholwa kwethu siyazi ukuba wayengunkulunkulu engumuntu. Engunkulunkulu uJesu, ngoba antsho siyazi ukuthi ilizwi kankulunkulu lithe ekuqaliseni kwakulo lizwi, ulizwi wayevele ephile lo nkulunkulu. Yena uJesu eyindodana kankulunkulu, ngakho uyayazi inhliziyo kankulunkulu. Uyakwazi ukuthi unkulunkulu ukhangelani, uyakwazi ukuthi unkulunkulu ufunani kithi. Ngabe lindaba yokuphosela izimali eyokunikela ingaqhakathi thekanga kuNkulunkulu? Ngabe uJesu kazange ahambe ethempeleni wakhangela abantu benikela izimali zabo? Asinanzeleleni ukuthi into yokuqala uJesu wathi yena, khanye uNkulunkulu ukhangela inhliziyo yomuntu nxa sinikela. Kakhangela ukuthi ulethe okungakanani, kodwa ukhangela ukuba inhliziyo yakho isesimeni esinjani lapho uletha lokho okulethayo kuzonikela. Lindaba yomfelokazi labantu abayezinotha ababenikela, siyananzelela ukuthi lumfelokazi kutsho ukuthi lapho indibilishi lezi ezimbili azilethayo kwakuyimali yakhe yonke ayelayo. Ngiyakwazi ukuthi zikhona izinotho ezilaleleyo, kodwa uJesu uthi yena nxa usiza uzonikela kuye, unikela ngayo yonke into olayo na? Kumbe wena ibandla ulibeka ekugcineni? Lindaba yomnikelo iqakathekile kakhulu. Indaba esebhayibhilini, indaba uJesu ayeyikhuthaza, indaba uJesu akhuthaza ukuba sizinikele kiyo, sibe lathi ngabantu abanikelayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Namhlanje kusihlwa yathandaza baba, ngithandazela abalaleli bami ukuba basize uNkulunkulu kulendaba yokunikela. Bekwanise ukunikela ngenhliziyo yabo yonke, bekwanise ukunikela. Yathandaza uNkulunkulu banxa lapho benikela babusise, wenze ukuba iziphala zabo ziqhele, izibaya zabo zibe zinkulu. Ubancedise uNkulunkulu wami ukuba lalapho imali ingani isincane, wena uzangezelela ibe ningi, egama likaJesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisipanda. Sile themba lebusisekile ngelizwi lanamhlanje.
Thina singabantwana abancane labo
abahlale
uyibola abantwana bavane mama
abahlale
uyithina la abantwana bavane mama
abahlale
uyibola abantwana bavane bakaNkulunkulu
abahlale
uyibola abantwana bavane abahlale tempelini mama
abahlale
ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umkhankaso wokulwisana lokudlwengulwa kwabesifazana uqalile emhlabeni jikelele namuhla. Abalwela amalungelo abomama besithi ukubanjwa iganyavu kwabesifazana eZimbabwe kuya kusanda. Amapolisa athaphakathi kocwayisisa udaba lokubulawa ngompopo komunye owesilisa esigabeni sakodupute ePlumtree. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkomo. Matukanduna bafuphatile.